ukuba umafa esithi ansilo lunga le TCCC kahle ngimqondise lapho baba mafa umungazi 2 weeks back yi 2 weeks yini leyo owambonayo wena usizontshela ukuthi wena hayi awusangeni ku race yama MPs singena ku Senate ngakuchayela ihlombe ngakufakela le nomination baba mafa yimhlangano emingaki wena ubusuhlala eplazini lakho egweru le lapho osulima khona ungekho kobulawayo thina sibhuqi bulawayo ngenyawo sisenza i-door to door sisenza umgwazo ubukhona yini na baba mafa kumgwazweni lo kade siuyenza uma usithi ngililunga le TCCC baba mafa uyakhumbula yini ukuthi i-TCCC ifonywa sibe sesikhona ku TCCC njengoba usithi ukuthi umama uMakhupe wako waba ku MDCT lawe wawuku alliance mina nami ngangu MDCT wena baba mafa ku alliance yadilika ke alliance thina sasuka lati ku MDCT sazobumba i-TCCC ndawonye yikho sasibuya lamalo kuze lembono yokuthi abantu bengavoteli izana uPF kuma by elections amabhay elections engangiwakhankasela baba mafa ngibhoda ngomhlaba umgwazo engangiyenza baba mafa ngibhoda ngomhlaba i 2 weeks yini ngiku TCCC ngiku MDCT so ngumonzora so baba mafa asifakeni into ngeqiniso esimele sikulungisise ebandeni lethu le TCCC ekumele ubabuthamisa ekuzisisa ikuthi kayehle phansi lokho kutsho ukuthi mayuyu kwaphambaniseka ezokutsho yena ekutsho yena ngendlela ongakutsho ngayo ukhankasela ukuthi mayuyu bantu saphambanisa singathi uma sithi kwaphambaniseka sibe sibhica abanye ngodaka sizigezisa thina kayisikho labantu abakhangeleyo baza kuthatha baba mafa ukuthi gawukho eqinisweni bazagcina besola njalo iphathi ukuthi kube kuhle baba mafa asikuthatheni ngokuthi kwaphambaniseka njengoba ezinye izinto lawo wawusithi ukufaka mgcike ukuthi kawuzange uzinanzelele kawuzange uzibone ukuthi zizaphambanisa abantu babuhlungu baba mafa ndawo zonke ilizwe lonke hathi emagwegwe kuphela ngilemzekeliso labantu ababelandwa baba mafa ngabantu abalezikhundla eziphezulu beyehliswa phansi ezikhundleni bethenjiswa ukuthi bazaphiwa i-PR bayishela le-PR uma ufuna ngiqambe ngamabizo silo honorable Nombula Mguni walandwa wacetshisa ukuthi endaweni yakhe sokungena u-Ostalosisis uspokesperson wethu sakuvuma lokhu wayehla yena wathi sekuyehlile eseyehlile wayithola na yini PR ube kumonzora na yini ngoba ubesebenza ematobo kuma-by election wasebenza ePlumtree kuma-by election alapha kobulawayo ube elandwa ngabantu abasuka laseHarare besizocela la ngemota yakhe besizocela lendawo yakhe okuthiwa yiloji yokuthi sicela sichathame lapha sizosebenza lapha sifuna ukwenza umsebenzi wephathi laye ekuyenza ngenhliziyo yethu ukuthi siye phambili sikhiphe izanu PF baba mafa into embi kithi izanu PF labantu abaqamba amanga.